endabeni zethu lamhlanje.
Amaye amagugulade sendleleni sisiza abaphosa tracks ukuthi asidume asichithile kwaba le siphithi kuhebhejitepho nako 10th Avenue lako Dyson Moyo Company lako 9th Avenue. Amapholisa nje ebebe ephithize la iright ichithize abantu bachaya. So nje nenelisi ukuthi ayingena emhlahlandlela bamamukela kuhle sibili.
Amapholisa abopha kwesikhatshana amalunga enhlanganiso yeWoza ngemva kokufola esiya kwethulela uhulumende ugwalo lwepetition olusolwa ungaphathwa kuhle kwabesifazana labantwana elizweni.
Incamo ukuthi wenze umsebenzi omuhle kubonakala ukuthi lowo msebenzi ungaqhubeka awenza emele iZimbabwe ngendlela enhle. Asiyonto thina esiyikhangela njengento enkulu kangako ukuthi sesingathi kawuchiye lowo msebenzi ngoba uhambe emele iZimbabwe.
Amacelo omabili MDC athi azavumela amalunga awo ukuqhubeka emela eZimbabwe kwamanye amazwe nxa ethe aphiwa lelo thuba ngumongameli Robert Mugabe.
Zindala zombili kusasa enkundleni yeBaba Fields Stadium ngobulawayo lapho okungqikilana iHighlanders leHow Mine emdlalweni omncintiswano wenkezo yeMbatha Diamonds.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Amapholisa kobulawayo lamhla abophe kwesikhatshana amalunga enhlanganiso elwela amalungelo oluntu eyeWomen of Zimbabwe Arise iWoza ngemva kokufola kwawo esiya emhlahlandlela ukuya kwethulela uhulumende ugwalo lwepetition olusola ukungaphathwa kuhle kwabesifazana labantwana elizweni ngendlela yokunanza umkhosi we-16 Days Against Gender-Based Violence osaqhubeka. Umnumzana Khosa Mncube igqwetha elibamelayo utshele iStudio 7 ukuthi amalunga eHoza agoqela inkokheli yawo unkosikazi Jenny Williams lonkosazana Makoto Ngamahlangu bakhululwe esitokisini seDrill Hall leCentral Police Station ngemva kwamahola amahlanu esebakhumbuze ukuthi kulicala ukubabopha bengetheswa ngayicala. Unkosazana Mahlangu uthi phakathi kwamalunga eHoza edlula inkulungwane eyodwa afole esiya emhlahlandlela engamaqembu edlula ichumi amabili yiwo afinyelele indawo ngoba amapholisa echaye abanye abachitha betshengisela.
Amaye amagugulade sendleleni sisiza abaphosa tracks ukuthi asidume asichithize kwaba le siphithiphithi kuhebhejitepho lako 10th Avenue lako Dyson Moyo Company lako 9th Avenue. Amapholisa nje ebebe ephithize la iright ichithize abantu bachaya. So nje nenelisi ukuthi ayingena emhlahlandlela bamamukela kuhle sibili babuza ukuthi uhamba ngani wabatshela bamukela baloba phansi basidindela ukuthi hayi nansi lani ikhopheni nasesaleni sizabo sayihanisa lapho elifuna yethu yakhona sisayikhangela. Sesiphuma sathola hayi soke isiphithiphithi amapholisa vele esethwele uthiye gasi elokhu etshaya omama basebethi kasichitheke sasesiuma ukuthi siyachitheka lethi siye egodini kodwa sesihamba ngokuningi ukuthi siye egodini baphinde basiphendisa futhi abanye bevele sebotshiwe kuma-starting points lade ngapha kubo-trail gold lakumain lakuten ngale. So amapholisa agcine sebophe abantu abangu-13 abahambisa e-central abanye bababopha abakhaya ba-release thina sahambisa e-drill hall singu-5 sibe kulo mina ochaye kakhulu engalweni sithi ngoba uchaye indololwane le yahle yadislocate-a nge-button stick. Phuma usishiya basihamba baqasa ukuphuma phandle bayadinga i-dog session. I-dog session yakuya sasiqosha abantu silumisa abantu ngezindaba qhuma abantu babalisi bangena emakhombini baze babakhuphukisa ibridge lempophoma le-fly over abanye babangena se-town groove egangeni ongiye umember in-charge central ubengekho othasimlindele sesesishiya sesimbone kwabe sikhona kathina vele abantulidingani lapha mina ngitibona lisemgwakhoni ngakwathi ngibona lilethileyo lapha khonokho ilo igotha lezekaselifika umnumzana Khosa Mncube uthe sehlile upholisa waqasa ukuze ukuthi kathi Khosa abantu bakho badingani lapha Khosa mathi bandizile ngoba babotshiwe la abantu obethi hayi ngicala iphumele ihambe yiwo uphuma kwethu sihamba kunjani. Okusidanisayo ukuthi khona leli langa le-International Women's Human Rights Defenders Day under the UN Declaration iZimbabwe a-signatory khona ithi khona kumele amapholisa asivikele kumele isiteshi sibe sesivikela thina abaleli bamalungelo oluntu esingomama.
Ugwalo lolu olweripoti leyi kuyini elikubonayo kathe singabe sifazane
kimele simahla ngayo sithi Zimbabweans beat the drum of peace and development to break the silence of violence. Asikuthi into esithonga ukuya lawo njengeWoza sikhangele izima sethi le umongameli iZanu PF yakhankasa ngayo sobe sikhangela ukuthi wena angeke sikhulume ngokuthula lapho kulendlala khona esikhuluma ngokuhlalisana khona ezindlini khona kulendlala ngoba nxa umuntu esethe waba nokuswela akuswelileyo wasela imali wasela wathathelwa izithelo zakhe nxa ithengisa ehlike endlini ngalamusa lowo muntu khonkhana sokusenza endlini kube le ngxabano.
Lo nkosazana Makoto Ngamahlangu isiphathamandla seWoza.